yikho ke mina ngibese ngithi njengokhansela wendawo sokufanele sicabane sibone impela ukubana i-number of ama-vendor iya increase ngenxa yokuvala kwama-industry yokuvala kwakhe. Sokumele nathi sibone ukubana siyavula zibe ningi indawo ukuze abantu bethenge ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Njengedolobho lakoBulawayo siveleka sihambelani lokuthi kududulwe kuhlukuluze laba abantu abazinceda ngokuthengisa. Futhi kakuhlukuluze abantu abantshontshayo abenzayo abathengisayo kumele bencediswe ukuze lapho abathengisela khona kube semthethweni.
Ye manje khona kuyathatha isikhathi esinganani sakhuluma labo abathengisayo ezitaladini laba bathi bona lokho besakhulumisana lekhansili ngokuthi bezuza indawo zokuthengisela ezisemthethweni.
Sifake i-advert enizithethweni ukuba bonke abangarejistanga njengamavenda kabaze ekuthele ekhansilini sibalungisele amaphepha abo ukuze sibancedise and sithembe ukubana baza kwenza ngesiphangephange ngoba lokhu into esivumelana ngolwesithathu. Sosikhalela ukuthi bangabe bekwenza izolo nalamuhla and ama-ofisi ethu awedagmo lapho kuthathwa khona incwadi leziyani avuliwe nge-weekend ukuze sikhiyele into eyenzakalayo. Njengokhansela kawadi wani ngithi asinani lesinqumo sikamphathi ntambo lesi ngoba umphathi ntambo uhlala eHarare thina sihlala lapha koBulawayo ithe sibona ukuthi abantu bayadizela. Sizaqhubeka sizenzela umsebenzi wethu sisingakhethi lutho ukuze abantu behlale.
Selibamemile ukuthi bezobhalisa bona lizabancedisa ngani?
Ukuthi sesithe ungabona amavenda ebuya kukhombisa mhle futhi yikho okule mali khona. So thina njengedolobho kumele sibone ukuthi siyacazulula kanjani indawo le-pavement anti bathi ukuthi kube nokuyindlela yokuhamba kwabantu mhlawumbe sithi kube namavenda amahlanu ethengise khonapho ekhoneni khonapho abakhona baya besithengisa mhlebutho kule mali. Kodwa kumele sizame ukuku-formalize kuyaphucuka kwinto kwakhona.
Akusoze kube yisiminye eminye yini?
Uyabona dadewethu kulihluphi isiminye eminye sizongakhona ngithi kodwa abantu abasebenza. iBulawayo sithi ikhansili kumele aphile ngama-rates avela ebantwini. So abantu abangani bayabhadala ngaphezulu kwamavenda angikhona. Akusoze kube yisiminye eminye esingangoba sizakwenza ngendlela ephakemeyo thina okuzayenza kube le order. Okwenza ungani kungabi le order yikuthi i-city khansili lamavenda abeyabe bengahlalisananga phansi babonisana. So kuqakatheke ukuthi amavenda aze nathi size sikhulumisane sibabonise ukuthi hhayi angeza kuyethengisa phambi kwe-pedicles. Ngenxa yalokhu kodwa ungahlalela laphana ekhoneni bazobona impahla zakho. Ngihlangana labo every 2 weeks kaba kujabulela ukuthi kube le disorder edolobheni.